Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7, ngolwesithathu ekuseni mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla ezinengi sikhwelile kulandela ukukhuphuka kwintengo yephetrolo ledizili izolo.
Siyabona ukuthi abantu bazasigcina bengenelisi ukuthengisa inkukhu, ngenelisi ukuthenga impuphu, ngenelisi ukuthenga cooking oil. Ngikhuluma namhlanje izinto zikhwelile vele ziye phezulu ngendlela enkulu. Silindele ukuthi kusasa kusiyaphela iviki namalanga alandelayo kuyakhwela futhi njalo, kugcine kungasathengeki, kungasela muntu owenelisayo leyona.
Amabandla ezombusazwe aphatheke kunkulumo zokukhulumisana ezepolitical actors dialogue athi uhlelo lolu luqakathekile ngoba bazakwabelana amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe.
Besilama blueprint, besilama vision yethu, besilakho konke amapolisi nje sasiwalolonga lathi sisithi singaphiwa ithuba lokubusa sizakuthi ku-health sizakuthi sethi thina ama-ideas konke lawo asifuni alahleke akhitheke.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streamer lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla ezitolo isikhwelile kulandela ukukhuphuka kwembadalo yephetrolo ledizili izolo. Inhlanganiso le ithi ukudula kwempahla lokho kuzadala ubuyanga obumangalisayo ebantwini abavele besidla imbuya ngoluthi. Abemichova emadolobheni yagoqela eleHarare bahle bakhweza imbadalo emini izolo isuka kumadola amabili kumbe amathathu lengxenye isiya ngendawo isiya kumadola amahlanu uhambo ngalunye, okubangele ukuthi abantu abanengi beminyane emabhasini kahulumende awezubukho ngoba egadwa nge-50 cents kuphela ukuya emalokitshini aseduze ledolobho. Amabhasi lawa abegcwele ngendlela eyingozi, abanye begade phezulu, abanye bebeminyezelana bengena emabhasini ngamafasitela. Abemchova kobulawayo bona babikwa belakho kungasebenzi lamuhla ngoba besithi akulanzuzo asebeyithola njengoba intengo yamafutha ikhuphukile. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso yabathengi sihlanganyela labo bonke abantu baseZimbabwe ukusola kakhulu indlela uhulumende aphethe ngakhona ezomnotho, ukuthi njalo nje nguye ongumqali wesiziba ekukhwezeni izinto. Sikubonile ngoJanuwari ekhweza intengo yamafutha ezimota kwakhwela izinto eziningi, abantu bangena phakathi kosizi lobuyanga obesabekayo. Namhlanje naseqalisile futhi sekhwezile nanku i-fuel sisiya esilinganisweni esingaba yi-$5, okuya kusho ukuthi izinto zilandelane zonke zikhwele ngoba kayikho into engabuyi ngamafutha ezimoda. Ngakho ke zizakhwela izinto ngendlela esingakaze sayibona emalangeni la adlulileyo kumbe eminyakeni le edlulileyo, okuzabanga ukuthi kube le ngozi yokuthi abantu basukume bangene emgwaqweni kumbe bakhalale imisebenzi ngandlela thile, into eza kwenza ukuthi kungabi lokuthula elizweni ngokuba abantu asoze bakubekezelele ukuhlala phakathi kosizi oludalwa ngabomu nguhulumende akade engaluvimbele, akade engenza ukuthi lungabi khona. Ngakho ke siyabona ukuthi abantu bazasigcina bengenelisi ukuthengisa inkukhu, ngenelisi ukuthenga impuphu, ngenelisi ukuthenga cooking oil. Ngikhuluma namhlanje izinto zikhwelile vele ziye phezulu ngendlela enkulu. Silindele ukuthi kusasa kusiyaphela iviki namalanga alandelayo kuyakhwela futhi njalo, kugcine kungasathengeki, kungasela muntu owenelisayo leyonto. Sithi thina uhulumende kakulungise lokho ngokuba nguye oqalileyo, angafaki abantu phakathi kosizi, kakabakhiphe phakathi kosizi. Uhulumende udingakala ukuze abantu baphume osizini, hayi bahlale phakathi kosizi.
Ingalungisiswa njani yonke linyakanyaka Ncube?
Indlela yokulungisa lolu sizi ibanzi icacile nje iyabonakala. Kudingakala ukuthi uhulumende ayivume yona leyo ndlela, ayilandele leyo ndlela. Iqala lapha, iqala ngokuchitha ibhondi. Ulilahle ibhondi lingabi khona futhi phakathi kwabantu beZimbabwe. Usebenzise idola leMelika kumbe usebenzise irandi laseSouth Africa. Lezo mali zombili zizakwenza ukuthi intengo yezinto ingakhweli njalo nje, ingakhweli usuku ngosuku, iviki ngeviki, inyanga ngenyanga, umnyaka ngonyaka. Kuzakwenza ukuthi kube lokuthula ngale e-industry, abantu bakwazi ukuthi bathenge into isentengweni ethize ngesikhathi eside, kukwazi ukuthi kutholakale amafutha ezimota okwesikhathi eside lawe ngakhwelanga, kukwazi ukuthi izinto zitholakale esikhathi eside zingakhwelanga. Okwesibili uhulumende into ayidingayo yikuthi akhulume ngazwilinye, kungabi khona ukuzigwenxa phakathi kwakhe. Athi angathembisa enze, athi angathembisa akhumbule ukuthi uthembisa abantu beZimbabwe abayibo abavotayo, enze njengalo oku ethembisile. Kanti okunye okudingakalayo yikuthi silethe ukuthula phakathi kwesizwe sakithi kwezepolitiki, ngokuthi kulungiswe zona ezepolitiki ezenza ukuthi ezomnotho zingaqondi. Ngakho ke ngithi kumele kulungiswe ezepolitiki, kumele kuchithwe ibhondi lilahle lingabuyi libe khona, kube sekufakwa irandi kumbe amadola aseMelika, kubuye njalo kube sekusiba ukuthi uhulumende akhulume ngazwilini. Nga zingazange zaba khona zona lezo zinto, akula lokho okuzalunga, akula lapho esiya khona, kuzadilika kuphele, abantu bazi bafike lapho abathi bona hayi ongasikufa yini.
Lo mnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni loNtungamile Ngoma weStudio 7 ekwaBulawayo. Amabandla ezombusazwe aphatheke kunkulumo zokukhumisana ezepolitical actors dialogue athi uhlelo lolu luqhakathekile ngoba bazakwabelana amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe, ukulondoloza ukuthula lokunye. Ezinye iziphathamandla zamabandla ehlukeneyo lezi zimeleyo eziphatheka kulezi nkulumo zibalisa umnumzana Brian Mteki, unkosazana Thokozani Khophe we-MDCT, umnumzana Love Mawumaduku we-National Constitutional Assembly kanye lonkosikazi Lucia Matibenga we-People's Rainbow Coalition wakhokhela ibandla le-People's Democratic Party labanye. Unkosikazi Matibenga uthi njengoba abantu laba bancintisa kukhetho lokudinga umongameli, belingwalo zama-manifesto abazazicubungula ukuthi mhlawumbe zingasetshenziswa ukuvuselela umnotho welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ovule inkulumo lezi ngokusemthethweni ngolwesihlanu ugcizelele kulowo mbuthano ukuthi uyalalela amacebo avela kwabanye awokuthuthukisa umnotho. Ibandla le-MDC lithi inkulumo lezi azisoze zifeze injongo yazo ngoba okuqakathekileyo ukuthi umongameli Mnangagwa akhulumisane lebandla lakhe kulokukhuluma lamabandla amancinyane ngoba yilo ele-MDC elathola usekelo oluningi kukhetho. Unkosikazi Matibenga usichasisela ukuthi inkulumo lezi zingalungisa njani umnotho welizwe.
Sibona ukuthi lapha kumele sikhulumisane ukwenzela ukuthi izinto zibe ngcono kwelakithi. So that's where we are starting from, siqalisela khonapho ekuboneni lokuvuma ukuthi izinto azimanga kuhle, kumele sikhulume, sitshengisele ukuthi singabantu abakhulumayo. Mina kumbiko engiwufakileyo emhlanganeni lo, ngifake i-example yefamily ukuthi izinto eziningi ziba lakho ukuphambaniseka nxa imuli ingasakhulumisani. Ungabona ubabe esithi angafike evele emsebenzini akhulume through umntwana esithi, wena boy tshela umama wakho ukuthi isithi amayiklimanga. Laye umama athi, wena boy tshela uyihlo ukuthi asilaso isinkwa lapho. The next thing ngizabona ukuthi abantu laba bayagamulana kumbe bagwazane ngezingqamo. So kulokuhlukuluzana okumangalisayo kuqalisele ekuthini abantu babakhulumisayo.
Ngezinye indlela ubona inkulumo lezi kuyizo ezizanika umongameli amacebo kumbe ilizwe amacebo okuthi lithuthukise njani umnotho welizwe.
Uyabona ukuthi abantu abasentweni leyi yokukhuluma ngabantu abaparticipate kuma-presidential election last year. Abantu laba bezilingisile, besilama-blueprint,
besi la ma vision yethu besi la koko ama policies esasowa lolonga lati sithi singaphuwa ithuba lokubuza sizakuthi ku health sizakuthi so sithina ama ideas wonke lawo asifuni alahleke acitheke ebehamba yonke indawo kaba etafuleni ibone icebo elingaba lingono elingasithuthukisa lisihambise phambili.
Kuyukuthi wonke amabandla ancintisa kukhetho njengoba usitho ngabe lawo ayaphatheka kulomhlangano bungasoze yini ufeze injongo yawo kakhulu sesikhuluma la ngaleli yane le MDC elikhokhelwa umnumzana
nesentshana. Indaba le is voluntary. So akula muntu ozabanjwa kanyavu ukuthi angene kumbe ukuthi angakhulumi. Siza kuchiya konke kukhululekile ngoba kukhululiwe ngeconstitution elizwe leli.
Ihlelwe njani eminye imihlangano elandelayo?
Lokho esekade sikwenza from mhla ka 6 February lo nyaka bekulungiselela sokuzaba lama committee akhuluma ngezomnotho, abanye bakhuluma ngeze violence, abanye bakhuluma ngeze women and youth, abanye bakhuluma ngeze corruption, kuboniswana imbono nemicijo yokuthi singakusebenza njani uku-advise i-alignment yemithetho konke lokho sizabe siwufake etafuleni i-devolution and njalo i-dialogue le izahanjiswa kuma-provinces kuma-districts lakuma-wards ukuthi kube lokukhulumisana in the community lapho kuhlala khona abantu kuqalele khonapho ukuthi noma abantu bezahamba ezisontweni zabo bayabe ngabantu abazwisisayo ukuthi hayi lo ungena eyakhe isonto mina lami ngingene yami kodwa siyizizalwane zalapha kwelakithi, lo ungena eyakhe i-police property lami ngingene yami kodwa at the end of the day singabantu banye singazesaba lo udlwangudlwango lokuhlukuluzana ngenxa yokuthi lo uthanda lokhu engingakuthandiyo mina. It's a peace building mechanism.
Abeli hambe njenge PDP kumbe Rainbow Coalition.
We are participating in this dialogue under the People's Rainbow Coalition elama political parties angu 4. Forum yama principals where the leaders meet. Kule forum yokuthi ngazo kwenza i secretariat work okubhalwayo siya second ama SG nga kusiba le thematic committee. Nga kungathiwa i-committee ifuna abantu 2-2-2-2 sihambisa wona ama 2-2-2. So kuya ngokuthi i-committee iyabe ifuneka ukuthi yenze umsebenzi bani njalo ifuneka ukuthi ibe labantu abangani.
Lo ngonkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP elikumanyano we-People's Rainbow Coalition ekhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi inkampani yamabhasi e-Zupco izolo isungule uhlelo lokuthi abantu bebhadale besebenzisa ikhadi kule mali ukwenzela ukuthi kungabi lengxaki zokusebenzisa imali. Isiphathamandla senkampani ye-Zupco umnumzana Evaristo Matangwa uthi i-Zupco kuphela engagcwalisa amakhadi la ngenye imali ingaphela. Njalo wuthi isukela ku-$5 isiya phezulu. Uthi ngokuya kwesikhathi kuzavulwa indawo zama-kiosk lapho abantu abangayigcwalisa khona amakhadi abo ngemali kulokuthi baye ezukho. EHarare indawo lezi ziza kuba kuSimon Muzenda Bus Terminus okwakungu-4th Street, eMarket Square, kuRuzende Street, eCharge Office, eCopacabana lendaweni lapho okuhlala khona abantu. Abanye babikwa belithabele inyathelo likahulumende lokuthela lokuletha amabhasi la wona alembadalo ephansi uma iqhathaniswa lemchova. Iphephandaba le-The Chronicle lithi omunye wabasungula isibhedlela se-Garland House ne-Medical Center kobulawayo uDokotela Gary Ferguson kasekho. Ubesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lasishiyagalolunye i-89. Uchiye umsebenzi ngomnyaka odluleyo njalo ubikwa sithi umoyi umnumzana Joshua Nkomo nguye owamenza engabuyeli eScotland. Abelunga abaningi sebebuyela ilizwe selithole uzibuse. Iphephandaba le-The Chronicle lithi njalo umnumzana Robson Mulombe oye ngumuntu onsundu wakuqala elizweni ukuphatheka kumidlalo yama-Olympics ngomnyaka ka-1964 eTokyo eJapan, lapho agijima khona emele iSouthern Rhodesia, uphila okokudubeka. Umnumzana Molombe oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane 74 njalo engowebhinga, uthi uthiya inhlanzi ngokungekho emthethweni ukuze aziphilise lemuli yakhe, njalo ubalekela amapholisa sikhathi sonke. Uthi ufisa ukuthi ngabe ulesikepe kanye lencwadi emvumela ukuthi asebenze ngokusemthethweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani basakazi be-Studio 7 esilithanda kakhulu. Mina ngicela ngincobo okhulumayo, ngicela udlulise wami umbono. Kanti uhulumende umnumzana u-Emmerson Mnangagwa ongu-president, angithi wathi khona sokunenkululeko eZimbabwe manje ukuthi umuntu uyakhuluma noma yini esenhliziyweni yakhe. Kanti manje induna bese ihlaliselwa ukuthi kwenzenjani ngoba abantu bakhululekile. Yikho phela okwenza ukuthi abantu bebone ukuthi khona ama-sanctions alungile ukuthi abe khona, ngoba akubonisi phela ukuthi inkululeko yakhona ikuphi. Abantu basahlaselwa namanje noma sokwaphuma umgabe esikhundleni. Kushuthi akula democracy, kushuthi iZanu PF lokhu isabusa ngokufanayo nakudala. So akuna ma-human rights, akuhlonishwa ama-human rights, akuhlonishwa lutho. Yonke into yenziwa ngentando yomunye umuntu. Abantu bakhulumele bakhulume ngokukhululekileyo uma bebona isimo esiselizweni. Ngiyabonga kakhulu.
Yeyayi ezo hayi lokhu esilalele ngiyimuzi zasekhaya konke okwenzakale entabeni esiwayini le intaba zinduna. Hawu zisa ubuhlungu ngani ngoba vele umbuso lo okababa uMnangagwa lo ngani uzodinga ukuthathazile kakhulu. Namhlanje uma utyalalela abantu bathayo harari abathengisayo phosenzile. Ngabe kuya ngami ngabe ngithi amaZimbabwe bonke esingalandela uMnangagwa siyabaluleka eZimbabwe, siyabantu bezanu PF bezibambele umbuso wabo because basithwalise nzima kakhulu. Nxa umuntu uyathayela ukuthi uyathengisa kusikile ama-TFasi kusenziwane kusenziwane, kodwa umbuso lowo unzima kakhulu umbuso weZimbabwe. Kanti sebechitha isikhathi sabo esenza izinto ezingaphathelananga e-economy, kanti ukuthi kuqala sisizwe kuthi nakwa kuthiwa Zimbabwe is open for business. Angaphi ibhizinesi ekuthiwa Zimbabwe is open for business? So kungani kuthiwa Zimbabwe is open for ukuhlupha abantu? Yabo isindo esosa.
Ngibusalibonani bantu be-Studio 7, ngilibingelela lonke. Ngizama lami ukuthi ngixazulule lapha lesimanga seZimbabwe endle ekhulunywa ngakhona, ngoba kukhunywa ngokuchamisa ukuthi isikhundla lesi osiphetheyo wasinikwa kungekho emthethweni. So isimanga ukuthi uMnangagwa uphatha kanjani, ngoba la umbuso ukiwe la kwabikwa amasotsha anikwanga ngabantu. So into lami ngizama ukuthi lami ngiyikhulume ukuthi ade kwenzakala njani nale into yokuthi awubani urong ukuthi uMnangagwa nje beZimbabwe sifa kangaka kuyoba ziphetheyo abantu bezanu. Ngiyabonga.
Abayeke lokuba mina okwebe isithithi bona izanu yehlulekile, izanu ithini ngabalungisa into zabo ngikuthi bewine next turn MDC.
Lokho uzaba kundeni kuhle sindukunzi wena ayikhona ugawule lo osaginywa izanu. Abantu bezanu laba abantu besitoneni balokhetho babandezela amandebele. So sizabazame sikudela besindebele bevusa amakhanda bangaphinga bogawule labo. Bogawule labo badosa okwabo bafunza ngenyo nabakhangeli ihlobo labo sibadlanga kwabo singena sihlophwini odokotanini.
Hello basakazi abahle, linjani? Ngikhuluma lokhali e-Bed Bridge la. Hey, sesithile ngama-sewer. I-council is failing to attend this. Sewers is all over, gcwele indawo yonke. Hayi, sizabulawa yikhorela. I-Bedbridge Town Council ivele yazehlulekela, angazi ukuthi bayenza njani. Oramakapula le-injiniya wakhe lo usiphuma amasu agcwele indawo yonke irenkini location hayi wadoda noma bafuna kwenzana laba masena lisincedise sibili ngoba hey sizabulawa ikore
sanibonani balandeli be studio 7 ngiyabonga ithuba leli ngilombuzo uthi kanti ubaba uGawule lo wadliswani iZanu-PF pho nango uhlamukela abantu bakibo abantu besindelele shuwa angizake ngibone okunje so ngibe sengisithi laba abantu beZanu-PF ababona ukuthi sebedlulekile sesihluphekile abange benike umfana lo uChamisa la ethathi nabantu abanjani since from 1980 belokhu beroba abadala bethu sebefuna ukuroba lathi futhi hayi kabake besixolele bakithi badliwe baphume kusale kusumuntu ozakwanisa ukuqhubekisela phambili ilizwe kathesi izinto ziyashota amaprize akhwele ezitolo siphila nzima ezibaba hawu ngiyabonga baba.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sibonge njalo labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Khumlani ukuthi sithe lingasixhasa kuleli khasi. SiloBoaz Jaguru othi sikhona mama, siloPamela Khumalo othi livuke njani sisiwethu, silondaba Victor Mageza Africa othi mthokazisa our time to be united as one. USteven Kumbutsu Malaba uthi kodwa vele iZanu ayikaze ifune ukuzwa ngabanye abantu amaqembu amancane azowabeka umqondo omuhle kodwa yena izowuchitha ngoba into leyi kube bayenza kudala kube befuna ukubambisa but abakwazi uku hayi ayisaqhubekike kuhle imessage leyi hayi uthi abakwazi ukubambisana labanye ngumbono ke lowo kaSteven Khumbutsi Malaba. Hayi kule minye njalo imbiko engani iginywe lucingo lwami ngiyathemba izavela futhi ebuye kuqala. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Hayi ke lolu daba lwamanye amazwi ngamafitshane ke sesizalethulela wona ngesinye isikhathi kodwa kwezenzakala eMelika amalunga edale leCongress lele Senate aveze imbono etshiyeneyo ngokwethuselwa ngele Iran. Igwatsha lezomvikela solukhulume lawo ngalolu daba izolo. USenator Lindsey Graham weSouth Carolina utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lezinye iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Mike Pompeo ukuthi bachasiselwe ngokuthi ingozi engavela kwele Iran ayifani le iminyaka edluleyo ngoba le ingenzeka. Kodwa ibandla lama-Republicans likutshaya indiva lokho lathi akulabofakazi bokuthi kukhona ukuza kwenzakala ngoba elemelika lihlezi likhuluma okufanayo ngele Iran. Elemelika lithi selizilungiselele ngokwengezelela indizamtshina imkhumbi lamabhomba okusebenzisa ukuzivikela lingahlaselwa. Umongameli Donald Trump osolwa ngele Iran waphuma kwisivumelwano sokusetshenziswa kwezikhali zenuclear le-Iran ngomnyaka odluleyo wabuyisela izijeziso zenotho kwele Iran njalo wethusela amazwe asesebenzelana lalelo lizwe osokubangele ukuthi umnotho walo leli lizwe ubhidlike.
Kwezomculo namuhla sileqembu le Black Umfolosi lisithi ekwelu China.
Ngiyagithi 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 Ishayeni bafana bancane nje Ishayeni bambeni qine Ngiyagithi ngiyagithi bambeni bafana bancane Ishayeni bambeni qine Umgido lo owagithi Ishayeni bambeni qine Umgido lo
azoseleyo lapha ongavizwanga ke yena ukuthi asojahelihle yini sikhumbula ukuthi le Culture Week njalo kobulawayo i Culture Week leyiza kwenziwa lamhla eNtumbane Hall lapho isiphathamandla sikahulumende uJudith Ncube oyabe nguye i guest of honor njalo abazabe behlabelela lapha kuyabe kule ezimnyama dance ensemble Thandanani Women's Ensemble le Africa Tribe yebo phela bethakazelela i Culture Week yokunanza amasiko sengaluqhebe uhlelo lwethu lamhlanje inhlanganiso emela abathengi ithi intengo yempahla eziningi sikhwelile kulandela ukukhuphuka kwentengo yephetulo letizili izolo njalo namuhla mhlawumbe abemchova basoze bethwala abantu betshengisela besola lelinyathelo olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.